Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 7 kumabasa 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Sebelungiselela idola elitsha kwele Zimbabwe.
Laba bantu ababesendaweni naleyo ababesithelwe umthunzi wenyanga, ilanga babengasaliboni kahle ngoba inyanga yabisiphakathi kwelanga lomhlaba.
Kusasa kwele Melika ilanga lizasithwa inyanga kube mnyama chu kwezinye izabelo. Umsakazo weStudio 7 usule minyaka yokusungulwa engamajumi amabili lanye 21. Sarathulela izabatsha lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozezwa kulo msakazo. Sebelungiselela idola elitsha kwele Zimbabwe, abanye bekhala ngokwethulwa kwemali yohlobo lweZimbabwe currency kumbe izigi. Abakhala kakhulu bathi imali le ilakho kuwa njengama-bearers checks lamabhondi. Kuthiwa kulabanye njalo abathi ibhanga leZebank of Zimbabwe lizamile ukulungisa imali ehambelana legolide eligcinwe ebhanga leli. Kukhanya lokuba imali le izaqala ukusetshenziswa ekupheleni kukamabasa. Sixoxe losomabhizimusi olodumo uMnumzana Japhet Mpofu ngemali yeZimbabwe currency kumbe izigi.
Ugavina ubonile igold esilalo ukuthi le imali izaprintwa according yegold esilayo langama-US dollar esilawo. So thina as business people sikubona ukuthi kungeke kusiaffecte kangako ngoba imali printiweyo imali elingana le gold esilayo. So okukusho ukuthi imali yethu leyi izigi sizaba yi-bedrock yama-currencies wonke lawo esiza wasebenzisa kusiyafika ku-2030. Njalo sikubona ukuthi imali leyi ingeke iyehle from that 1352. Ngoba i-reason yabe ingasekho ngoba i-gold liyaqansa or i-US dollar ingawa, kodwa kungeke kube le ndlela yokuthi uhulumende engavuka kusasa sesitshele ukuthi imali le isiwile njengale ibhondi ebesilayo. Yikho lokho okunye okokuqala. Okwesibili, sibe sesithi liyani imali nxa kuyikuthi lokhu esihamba siyavuka ku-2030 sisebenzisa i-foreign currency yonke lesilayo, osokuyikutho ukuthi i-85% ngokutshelwa kwethu ngokutrade ngayo phakathi kwelizwe. Kutho ukuthi ngenye indlela imali yethu thina esabe siyilayo ama-US dollar lanxa lokhu esekuleta kungazange kube le ndlela futhi ezavele ebantwini bebesebeganga besebekhipha ama-US dollar lawa ngaphandle kwelizwe. Kutho ukuthi kuzanika i-chance yokuthi izigi ibilokhu iprintwa kancane kancane uhulumende layizuza i-gold reserves kumbe i-forex reserves kuqansa, ngoba kuyabe kunzima ukuthi ugavena lo iprinte imali i-gold engalalo. Yiso isibindi sethu esilaso kukho. Okuyikutho ukuthi nxa kuyikuthi kusasezavuketa imali le isiwile, sokumele besichazisile phela kokuthi kanti lokhu kade besitshela khona ukuthi is gold reserve ibanjwe i-US dollar bezokutshintshe njani.
Ye, kodwa kolo manje siyakwazi ukuthi kulabo osiphatheleni phela asoze beyijikajika imali yena le.
So osiphatheleni ke endleleni labade betshintsha babe betshintsha le imali beyitshintsha beyiqhubela bani ngoba le inye kayisehli ngaphandle kokuthi ukuthi kuyabe sokule into yabe sisenzakala kubo ngaphakathi ngala ababe sebefuna bona ukuthi bekwenze okungaqondanga. Kodwa nxa sihamba ngendlela eqondileyo lathi sitrade kuhle njengoba sitrade nge-US dollar yethu kungalalutho, asiboni lutho okungenza kokuthi limali ngawa. Njalo kwabe sekuluhlazo kakhulu kuhulumende nxa imali le ingavuka ukuthi iyiwile, yona kuthiwa is backed by gold.
Ambona ukuthi usiphatheleni bazaphinda bengene kuyo le ngaphandle kokuthi kube lobunye kule yinye ingqondo engabe isisetshenziswa esesingasaziyo eqondo ukuthi imali le ingaphumeli siya phambili.
Kubonani izahlala yini kumbe uyaphonga ukuthiwa nje yiyo-ke yena leyo elesilinganiso segolide? Kona phela le mhlabeni onke jikelele isilinganiso segolide intengo yangkhona iyaguquka phela, ilokhu itshintshatshintsha lapha awusezokuhlupha khona.
Khona ukuza sibhenefitha kithi ngoba yikho lokho okuzakwenza ukuthi sibuze uhulumende ukuthi imali siyehle njani igolide lingehlanga iyehle njani iamerican idola ingehlanga yikho lapho kathesi ugovernor lowu sezifake phakathi kwenkinga ukuthi sizahlala sibuze ukuthi imali yethu yehla njani wena usithi ibhekwe igolide
akuphosele ukuqina mphofu
iye yikho kona lokhu esikuthembileyo kokuthi lapha kakusela kuqilwe okuzaphinda benzakale njalo siyabe sikwazi ukuthi enye into eyabe isisenzakala ugovernor lowu kutho ukuthi kuyabe sokuleyinye indlela esisuke yena yamphica ekusebenzeni kwakhe ngobe beqalise kuhle njalo sikwazi ukuthi igolide olalo liyimalini lokuzeni olayo iyimalini so akula ndlela lapha engiyibona engasijikajika nxama zimbabweni sizavuma futhi ukuthi le imali ibuye phansi futhi siyabe singacabangi sonke.
Umnumzana Japhet Mpofu ngusomabhizinisi olima eNyamandlovu njalo ofuya inkomo kuleyo ndawo. Sixoxela eseplazini lakhe eNyamandlovu. Uzasa kwele Melika, umtunzi wenyanga uzasitha ezinye izabelo kwele Melika. Lokhu kubizwa ngokuthi solar eclipse. Ezinye indawo okuzabe kumnyama ju okwesikhatshana zikuqela eTexas, eLittle Rock, Cleveland, Buffalo lezinye kuthi-ke esigodlweni seMelika eWashington DC ilanga lizasithwa kancane. Sebelungiselela usuku lolu endaweni ezijiyeneyo. Sizaphinda futhi njalo. Ye kukhanya ngazani ke abantu abaningi sebethengisa amagogolosi lawa okumele bayofake ebusweni. Kodwa ke kuyabe kutheni kusenzakala lokhu. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixhume umnumzana Rafael Moyo, odabuka eZimbabwe ofundisa izifundo ze-mathematics le-geography eJohannesburg kwele-South Africa.
Uma kuyukuthi kule solar eclipse, njengoba sisazi ukuthi inyanga ibhoda around the earth, kuyafika kwesinye isikhathi lapho inyanga khona iyafaka umthunzi ebantwini bomhlaba ukuthi bangasaboni ilanga ngokupheleleyo. Yikho-ke ilanga sebe sesilibona part of it. Yikho kwenza ukuthi sithi thina i-solar eclipse, laba bantu ababe sendaweni naleyo ababe sithelwe umthunzi wenyanga, ilanga babe ngasaliboni kahle ngoba inyanga iyabe isiphakathi kwelanga lomhlaba. Yikho lokho esithi ilanga lifile ngoba sesilibona part libolile, ilanga labe libolile.
Yes, siyakubona ukuthi ukubola kwelanga lokhu kungani akujayelekanga. Khonokho ke kuyenzakala kusasa, bese kusithi ke okunye okuza kwenzakala ngo-2044. Khanyazana kuyadosa kakhulu lapha eMelika, kodwa lakhona ngapho kwele South Africa leZimbabwe kwakwenzakala. Akusithethi nxa kusenzakala khonokho abantu abethuki pho bathi kumbe umhlaba usudilika kumbe sokunjalo.
Abantu bajwayele ukwethuka kakhulu ngoba kudala vele babeshuthi hayi kuhlola into ezinkulu, kungabe kuhlola indlala, kuhlola imikhuhlane, kuhlola into eziningi kakhulu abantu bayethuka. Kulezi nsuku vele ngabona nje ukuthi izulu la iweather yakhona vele yona ayisiyo weather kahle, abantu bayethuka, kuba nezulu eliningi, kuba lomoya omningi, kube lezenzakalo nje iziphithiphithi eziningi zomhlaba. So abantu uma kusenzakala into ezinjalo vele bayethuka kakhulu, baze baye inhliziyo zabo zihle maso kwedlulile. Kodwa khona kuba yilokho abathi khona spectacular ngesilungu, bakujabulela abantu uma bekubhekile. Kodwa i-advice ekhona ukuthi abantu be-advised ukuthi bangakhabheki ilanga, bengalikhangeli ngamehlo, bathenga okungama-binocular, okunye okungama-shades, okunye kwenza ukuthi kungavulali amehlo abo, ngoba i-exposure of ama-eyes to spectacle ilanga lelo kuyabulala amehlo. Khona vele ilanga ungalikhangela nje uhlale isikhathi ama-seconds ulikhangela kuyabulala amehlo. So people are advised ukuthi hayi bengakhangeli ilanga for a long time ngamehlo, which we call bare eyes. So bazama ukuthenga okunye okuthengisa emashopu lapho ukuthi bavale amehlo, bakhangele through khona ukuthi basindise amehlo, abasinde engabi damaged.
Lo ngumnumzana Rafael Moyo odabuka eZimbabwe ofundisa izifundo ze-mathematics le-geography kwele South Africa. Sixoxelaye eseJohannesburg. Umsazo we-Studio 7 uthakazelela iminyaka engamajumi amabili lanye 21 okusungulwa kwawo. Kusukela mhla ka-7 Mbabasa kusungulwa umsazo we-Studio 7 wawusakaza ingxenye yehola imizuzu engamajumi amabili ngesishona lemizuzu elijumi ngesindebele. Kubekela phambili kulethulela indaba ezimqotho ngokwenzakala kwele Zimbabwe. Sibonga inhlanganiso ye-United States Agency for International Development yasisekela ngaleso sikhathi. Abasakazi bakuqala kuqala kwakungumoyi uCarol Gombagomba lochampion Chikwetu ababesethula indaba zesishona kuthi ke kucelele isindebele kwakulo Prasidis Jeremiah Chris Gande loNjabulo Ncube ababesebenza bekwele Zimbabwe. Wathuthuka umsakazo lo ngokuya kwesikhathi kwaze kwafika namhlanje lapho susakaza ingxenye yehola ngesishona lenye ingxenye yehola ngesindebele. Okwamanje umsakazo lo ulentatheli zindaba ezingamajumi amabili lanye 21 emazweni akhuqela eleZimbabwe, Botswana lakwele South Africa njalo lezisebenzi ezilichumi lantathu 13 esigodlweni somsakazo weVoice of America eWashington DC. Okwamanje umhleli wohlelo lwesindebele nguPrasidis Jeremiah kuthi ke uhlelo lwesishona luphethwe nguBlessing Zulu. Urejoto umqondisi wenhlelo zomsakazo lo. Sifisa ukubonga abalandeli bethu bonke abasisekela sonke isikhathi. Songene kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele Israel ikhulumisana leHamas ngokubeka phansi izikhali kulandela ukubulawa kwabantu abayisikhombisa akade bethule ukudla kwabalambayo eGaza. Ele Amerika lithi selikhathele ngokwenziwa nale Israel. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. UMnumzana Paul Kagame, umkhokhokeli wakwele Rwanda, uthi umhlaba wonke jikelele kawuzange wenze lutho kubulawa abantu abafika phose isigidi 800,000 kulelo lizwe ngomnyaka ka-1994 kuze kuqhamuke impi yomvukela phakathi kwabohlobo lwamaTutsi lamaHutu. Sokule minyaka engamajumi amathathu kwenzakala isehlakalo lesi. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Reuters. So isikhathi sezamasiko.
Sigcina amasiko
kwenze.
Ye, kwezamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke sixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu, xoxa ngohambo lwakhe nabanye abadabuka esizweni sikamthwakazi kade bekhona ngale phansi kwenduna uDakamelo. Bekulo mcimbi omkhulu sibili kakhulu. Siyakwamukela kuhlelo Ngwenya, akusitshela ukuthi kuhambe njani njalo belisenzani izolo?
Sizathanda ukubingelela Dube abasakazi bethu nabalaleli bethu. Engingakutsho ukuthi besihambile impela emcimbini oyisimangaliso lo okunikeza imiklomelo owenziwa okhanya sokuyinto eminyaka yonke inkosi laphana kudakamela oyebuthole babambeni. Hayi, umcimbi uhleleke ngendlela esimangaliso. Sibone ukuthi futhi lokho sekugqugquzele abantu abaningi kakhulu ukuthi bazigqaje ngokuyibona. Imangaliso yikubona bonke abantu begqoke imvunulo bebahle bebuyele nje masikweni babudubuke ngendlela yesimangaliso. Abantu beyithakazelela leyanto ngendlela yesimangaliso.
Ye, singathi kutshoni kuloku nxa sikhangela ke isizwe sikamthokazi.
Kungenzeka ukuthi sekuyisikhathi ngempela ukuthi isizwe sakwamthokazi sibuyele ebuyiso baso, njengoba uyabona ukuthi kuyasicacela ukuthi ngitsho lentsha iyakujabulela ngempela ukuthi kubonakale abantu belangazelela bejabulela ukuthi kuqhutshwe isiko lamasiko abo asendulo.
Ye, bala khonapha ngamaphitshane uhlo lokuthi ubonazana imicimbi enje inceda kanganani abantu besigaba sakini khonapho?
Laphana bengingathanda ukuthi lezinye izinduna zithathe indlela lesetshenziswa ngoba uDakamela ziqhubeke zikwenze lokho ngoba kuyagqugquzela lezakhamizi ukuthi zibumbane zisebenze ndawonye. Njengoba uyabona bekukhuthazwa labantu abasebenza kahle emphakathini benikeza imiklomelo, lokhona kuzokhuthaza labanye abebenza kancane ukuthi baphakamise amasokisi. Nxa kungakunika izinduna zonke zingakwenza lokhona, ngiyakutshela babuDube isizwe sakithi sizaba isizwe esiphezulu kakhulu ngoba akekho zaswela futhi akekho zahlupheka phakathi esizweni. Njalo futhi akekho umuntu ozokhohlwa uyibo bakhe ngendlela obekusenzeka ngakhona.
Ye, siyambonga lokho-ke ngubaba Umbuso Ngwenya, ingcwethi kwezamasiko esintu. Ungatholela kusasa Ngwenya, siyabonga baba. Ye, okwamanje sike sizwe ukholo lwesiKristu silontungamele khomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama ngontungamili Nkomo. Lamhlanje silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Sihlangane njalo silokhu siphezu kwendaba yethu yePhasika, indaba yovuko, indaba ye-Easter. Bakhona abantu abadalwa nguNkulunkulu bephelele, bengelasici, bengelani. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi inhliziyo zabo zagqibeleka, zavaleka, azazi zaqondakala ukuthi zinhliziyo ezinjani. Njengoba sibala kuLuka chapter 24, ivesi lika-1-2 esiza kuphinda ngokuphangisa ufundeka kanje. Kepha ngosuku lokuqala lweviki kuNtwela ngezansi bafika ethuneni bephethe amakhaba bewalungisile. Vesi 2 bafumana itshe liginqiwe ethuneni. Indaba yokuvuka kukaJesu kayishiyo mbali nje. Yebo yenzakala, kodwa ke iyedlula lapho. Iyedlula ngokuthi umuntu wadalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu, waphiwa zonke izinto ezingamenza abe ngumuntu ongcono, ukuthi abe ngumuntu okwazi ukuhlalisana kuhle labanye abantu, uze kube ngabantu abazakwamukeleka phambi kobuso bukaNkulunkulu. Zihlobo ezithandekileyo, abantu okubehlulayo yikuthi inhliziyo zabo, njengoba sike satsho, zisuka zivaleke ngenkalakatha elitsha. Umuntu afise aloyise, umntwana afise ukubana ancede abazali, ehluleke ngaloko kumehlulayo. Abanye abantu behluleke ukuhlalisana labo makhelwane, abanye abantu lemisebenzini akusebenzeki kuhle labo ngoba inhliziyo zabo zivalwe inkalakatha yelitshe. Ezinkonzweni abanye bayehluleka ukuthi bahlalisane bakhonze kahle labazalwane ngoba na inhliziyo zabo zigqitshelwe, zivalwe ngenkalakatha yelitshe. Abantu bayafisa ukuba balunge, bayafisa abaningi abantu ukuthi babe ngabantu abamukelekayo emphakathini, emndenini, laphambi kukaNkulunkulu, kodwa kuseselankalakatha zamatshe ezibasibekeleyo ezenza bangazi bafeza izifiso zabo. Abantu ngazi babone behamba benje, ngakho umuntu ehluleka ukuthanda, ngakho umuntu ehluleka ukuxolela, ngakho umuntu ehluleka ukuhlalisana kuhle labanye, ngakho umuntu othanda izinto ezimbi, wonke umuntu uyaloyisa ubana ngabe kwenza okuhle. Sengitsho labazali imbala abazaziyo ubana bayasilela entweni ezithize, kulokhu abayikho khona kabafisi ukuthi abantwababo babe njalo. Wonke umzali ufisela umntwana ke into enhle. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, inhliziyo zethu zisindwa ngamatshe okumele asuswe ukuze sibe ngabantu abangcono. Abanye abantu umuntu aswele lobuthongo, aswele ngijela lokhu okuthiwa yi-appetite, ngenxa yokuthi kule nkalakatha yelitshe uyadinga aswele ukuthi kambe lelo litshe angalisuselwa ngubani. Abanye baze bahambe ezinyangeni, abanye badinge labaprofeti, abanye badinge labopastor, lalabo kuthiwa ngo-man of God. Angitsho ukuthi kubi lokho, kodwa ngikutshoye ukuthi kuyabe kuzindlela zokuzama ukususa ilitshe elivalele ubuhle ngaphakathi kwabo. Kodwa-ke nxa sinanzelela sibona ubana ilitshe leli lingasuswa nguye owafa wavuka uJesu Kristu waseNazaretha. Ingabe uyakukholwa kumbe akukholwa, kodwa kukuzame, ulahlekelwa yini uzama ukuthi ilitshe leli elisibekele lavalela ubuhle obungaphandi kwenhliziyo yakho ke lisuswe? Ake sizameni ukususa amatshe siphile impilo engcono. Nxa kade sile nhlamba sasathethisi ngoba uJesu onguye wafa wavuka wafela khona lokho ukususa amatshe avalele ubuhle ngaphakathi wena. Inhliziyo yakho inhle, ungaba khona ukuthi ivalelwe nje inkalakatha yelitshe. Cela uJesu akugiqele lelo litshe, ukhululeke ube ngumuntu owamukelekayo emphakathini. Sikhuleke babathi qengcwele, amatshe asisinda nePhasika leli esisuka kulo, esihloko esiphakathi kwalo, sicela uJesu asiginqele lawo matshe, sibe ngabantu abamukeleka emndenini, emphakathini. Kanti-ke laphambi koso kakho, amen.
Ye, siyabonga kakhulu ke Ntukamele Nkomo, sike sizwe ezabatsha.
Siyalamukela kusigaba sabatsha. Igama lami nguTabo Kancube. Namuhla sixoxa lomnumzana Aquila Moyo ongene kumincintiswano ye-The Jesup Mot Competition khona lapha eMelika eWashington DC endawonye labanye bakhe abayizifundi zomthetho ekolishini leZimbabwe Ezekiel Guti University. Abane laba abagoqela uThakutswa Nashe, Chinyemba Trish Fende, Lotadiwa Chipunza bangene kule mncintiswano eqhubekela phambili bemele iZimbabwe.
Ngesikhathi siqala ukulungiselela izinga leli, sasilethemba lokuthi sizahamba siyenikela esilakho, kodwa sasingakhangelelanga ukuthi sizafika lapho sifike khona, njengoba kwakuyisikhathi sethu sokuqala njengeZimbabwe Ezekiel Guti University ukuhamba for iJSAP Moot Court Competition.
Yiziphi ezinye indubo elihlangane lazo ngesikhathi lilungiselela imincintiswano le kanye lokulungiselela uhambo lwenu lolu, njalo yiwaphi amanyathelo eliwathethe ukuthi lenelisa ukunqoba ubunzima lobo?
Iqiniso elihle ukuthi asange sahlangana lendubo eziningi. Indubo esingathi sahlangana nazo kwakuyukuthi ukuthi sonke sihlangane, njoba abanye bebehlala eHarare mina bengihlala koBulawayo, ukuthi ngisuke from koBulawayo ngihlangana lapho eHarare sihamba siyenza into zamavisa, lokunye kwakufunakala ngesikhathi sona leso lokuhlangana futhi senza ama-oral rehearsals. Kodwa asingeke sathi bekuzindubo eziningi kakhulu ngoba isikolo sethu besisincedisa khonapho okade kufunakala uncedo khona.
Ngesikhathi liseMelika kule mincintiswano, yiziphi izifundo eselizitholile elibona ziqakathekile?
Izifundo esingathi esizitholileyo silapha eAmerica yokuthi iJSAP Philip Moot Court Competition is one of the most prestigious. And uma umuntu esiya kuyo naleyi competition, kumele athathe isikhathi sakhe, alungiselele, aprepare ingqondo zakhe ukuthi uyakhona, ukwenzela ukuthi mayefika ngala afike azazi yonke into azafika azoyinikeza phambili kwabo judge, yinto esifundileyo ukuthi if you are well prepared for the competition you are going to do good, and kuyamele usebenze ngamandla sibili ukuthi lize likwanise ukufika kuma final.
Kwabanye abatsha ababona ukuphumelela kwenu lokhu, yiwuphi umbiko wokukhuthaza elingaba lawo kibo?
Kulaba abatsha, umbiko engingabanika wona ngokuthi anything is possible. Akulanto abangeke behluleke ukuyenza uma mabengazinikela ngengqondo zabo, ngomoya wabo, ukuthi yiyo le into esifuna ukuyi-achieve. Anything is possible. Kubona bamele besebenze ngamandla sibili, besebenze ngamandla ukwenzela ukuthi banjani bakhone ukuachieva le nto esiyi-achivileyo. Ungeke wayi-achieva overnight, kuyamele abantu basebenze. Usebenze, you put in a lot of work, you research, and you definitely make it. Nothing is impossible. Kufunakala umuntu okwanisa ukuzinikela entweni afuna ukuyenza.
Kusigaba sabatsha namhla besixoxa loMnumzana Akhwila Moyo ongene kumincintiswano ye-The Jessup Moot Competition khona lapha eMelika eWashington DC endawonye labanye bakhe abayizifundi zomthetho ekolitshini leZimbabwe Ezekiel Guti University. Abane laba abagoqela uThakutswa Nashe, Chinyemba Trish Fende, Lotadiwa Chipunza bangene kule mncintiswano eqhubekela phambili bemele iZimbabwe. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguDabo Kancube.
Siyabonga kakhulu Dabo Kancube, ungathini lokusasa jahle ekhaya. Kwezemidlalo, iqembu leHighlanders Football Club linqobe eLetshe Good Pirates 3-0 emdlalweni weCasablanca Premier Soccer League odlalwe eBarber Field Stadium namuhla. Nansi enye impumelelo yemidlalo edlalwe namuhla. Manica Diamonds 1 Chicken Inn 0, Wange 0 Telone 1, Dynamos 0 Bulawayo Chiefs 0. Kusenjalo wayengunozinti weqembu leRail Stars uPeter Mpofu uthi ukungaphathi kuhle imali kudala ukuba abadlali benguqu baphile kwabuhlungu nxa sebekele umsebenzi.
kubika uJoseph Njanji.
Bo futhi akusilo qiniso ukuba emidlalweni wenguqa kula mali kodwa bakhona abayitholayo uhlupho kube sokuthi bayingayisebenzisi ngokuhlakanipha. Umbofu uqhubekele phambili esithi abadlali basuka belibale ukuba kumele balungiselele ikusasa yabo besadlala ngoba kulampentsheni emdlalweni wenguqu.
Agula penche, soon after you get it, Bora. Oxella income, Oxella Marie to the Akina. Mamata running about Chile, Bora was studying. I wouldn't have an answer. You have insima.
Umpofu uthole umsebenzi ngesikhathi edlalela iqembu leRoosters njalo usebenzela inkampani kaloliwe eNational Railways of Zimbabwe.
Athole umsebenzi ngeBora. URoosters. Soon nansebenze eRailways nyancinyisa. Akufani kulokuhlala umuntu yanalivile phandle nge-rent. Ifithi ngiyathola something but abafowethu phandle lapha ningandlala labo mina. Impilo yabo inzima abala le imali yokuthi uthole i-start sokuthi bethengise amatamatisi. Inzima impilo yakhona kakhulu heyi. Abe bathole isizo ngoba hheyi akwenzi.
Umbofu ozelwe ngomnyaka 1990 udlalela iqembu leRoots Celtics labatsha ngesikhathi eqala ukudlala umdlalo wenguqu. Kusuke lapho wadlalela iqembu leRail Stars lapho adlale khona waze wadlalela iqembu labakhulu ngo-2014. Emva kwalokho kwadlala kuqembu leBantu Rovers kanye leLentaba Zinduna kuyilapho agcina khona ukudlala umdlalo wenguqu. Imele isilwe 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Yes, siyabonga kakhulu ke Njanji sike sizwe zomculo.
Salbona ngobingelelayo o Goodman Banele Ndlovu igama lami lokuzalwa kodwa ke igama lomculo ngisibiza ngobanele ngingumculi kaMasikandi ozalwa endaweni yakonke osikazi esikondlelo kwaLos Key eBobi District ngaphansi kwenduna uMtshane Khumalo ya ngohlala ngilapha kobulawayo
kodwa ke kono yeto nginakayo
ngiqale ngomnyaka ka-2020 lapho ngakhipha khona i-single track yathi ngizomlanda emathuneni emva kwalapho ngazokhipha i-EP egoqela leyo ngoma ethi ngizomlanda emathuneni EP sihloko sazo sithi imali yegazi kwamanje umculo wami obungakabi khona ebulenjini kodwa ngikhanga lokufaka ngokudala ama-CD asatholakala kimi kunamba zami ze-WhatsApp noma ezokufona ezithi +263 771 761 774 lapho endolakala khona. Ngiyabonga.
Siyabonga kakhulu jahalekhaya shaya kuthinde sibili oluvalisa emoyeni ilenjabulo umthembo sithemba uthi Gibbs Dube lilale